Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Namukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 3 Nhlolanja 2023 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, iyanda inkuthazo yokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa engasayini umthetho olawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo osubangele ukuvalwa kwezinye zazo Private Volunteer Organization Amendment Bill.
Ukuthi umthetho omubi akunamuntu okudawutayo lokho, kodwa okuthi singathi engawusayini vele kuyibo abawulethayo. Ngibona ngazathi siyabe sizikhohlise.
Udaba loluhlu lwabavoti, i-voters roll, lulakho na ukudala ingxabano kumphumela yokhetho oluzayo.
Namabandla amakhulu akhona akankasayo kulomkhankaso ngelethu kanye lelezanu PF. Kuqakathekile ukuthi sihlangane sibonisane ukuthi njengama major players thina singafuna ukuthi lomdlalo udlalwe njani.
Kambe bazabuyela ngobuningi abeZimbabwe abazaphelelwa ngama permit okuhlala kwele South Africa na.
Because akuzukusize ukuthi abantu babuyele bayohlala bayabhadla phakathi kodlame lo abenza ukuthi babaleke. If into yomnotho abantu bangazama ukuthi baziphilele if into yomnotho, but into emele ilungise ingaba yinto yodlame.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Iyanda inkuthazo yokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa engasayini umthetho olawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo i-Private Voluntary Organization Amendment Bill ukuze ibe ngumthetho ogcweleyo kulandela ukupasiswa kwayo lidale le-Senate ngolwesibili. Abalwela amalungelo oluntu bathi lumthetho mubi kakhulu njalo bathi upha uhulumende amandla ukuvala lokuhlukuluza inhlanganiso ezizimeleyo. Bathi njalo ezinye inhlanganiso ezilako ukuthintwa kubi ngumthetho lo zigoqela eziphathisa uZulu odubekayo lezilwela amalungelo oluntu. Uhulumende wazise ngevike edlule ukuthi uvale inhlanganiso ezizimeleyo ezingamakhulu phose amathathu 291 ezehluleke ukubhalisa kutsha zilandela lumthetho ezibalisa iJairus Jiri ephathisa abakhubazekileyo. Abantu bathi uMnangagwa kumele ekele ukusayina lumthetho ngoba uletha udubo elizweni. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo loluntu eye ibheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ukuthi umthetho omubi akunamuntu okudawutayo lokho, kodwa ukuthi singathi engawusayini vele kuyibo abawulethayo. Ngibona ngazathi siyabe sizikhohlisa. Obaba laba ngabafuna ukuthi besebenze bengakungabi nomuntu obamonithayo, begange ungabi nomuntu obasolayo. So yonke imithetho kunzima ukuthi expect ukuthi imithetho eminingi bahlala bengayisayinanga. Imithetho eminingi yonke bazayisayina ngoba amalungelo oluntu, ama-organization odekhangela i-promotion depression yamalungelo oluntu bafuna ukuwavala. So yiso isizathu esingameza kube nzima ukuthi engawusayini lowo mthetho ngoba abafuni ukuba accountable.
UMongameli Mnangagwa labanye bakhe kuhulumende lakuZanu PF bathi lanxa nje likhalakhala ngalomthetho akula kubuyela muva ngoba bazama ukwenqabela inhlanganiso abathi zigangile esebenza zizimele ezilakho ukungenela kumsebenzi yokuletha ukungahlaliseke elizweni.
Akunanhlanganiso egange njengeyabo. Uma ukhuluma ngokuganga, inhlanganiso egangile yaqeda abantu elokhu ihlukumeza abantu esiqede lelizwe yabo. Kwavala nje ukuthi kungabi lama-voices akhuluma ngokuganga kwabo. Yiso isizathu sokuthi befake lowo mthetho. athi ukuthi kuthiwe kulenhlangano esezigangile.
Phezu komthetho omusha lo elithi uncindezela inhlanganiso ezizimeleyo, kulo mthetho obunjwayo inguquko elethwayo kumthetho wezokhetho okuyinguquko esolwa ngabaningi njalo abathi kayeneli, kuzoba lo mthetho osowafakwayo osebenzayo owemopa owathatha isikhundla sephosa. Sesibonile abebandla le-TRC abaningi bebotshwa phansi kwalumthetho. Uhulumende kaMnangagwa siyazi utshona ezitshaya isifuba ngokuthi ubusa ngcono kulo uhulumende kaMgabe. Yebo kunjalo.
OkaMgabe kulomahluko lo US beyaphefekthini bonke ubuzi bukaMgabe laba babuphefektha. Hayi lo US lo akunanto etintileyo isiya ebuhleni kusuke kubili kunjengokusuka epanini siyeziko ngalo mbuso ka-Emerson nabafana bakhe.
Akhona amazwi ongathanda ukuwafikisa kuye uMongameli Mnangagwa phezu komthetho we-PVO bill lo owenhlanganiso ezizimele?
Hayi vele okuliqiniso ukuthi umthetho lo bangaze bewusayine akutho ukuthi ilizwe lethu lizathuthuka. Bona kuphela kodwa kuzevumele ukuthi kuthe njengoba izitha yalelo ukuthi kube le-democracy abavumele abantu bethu abakusolayo lapho abakwanisa ukuthi beqondise khona beqondise. Kodwa lokhu ukuthi bayanqindezela wonke ama-voices akhuluma abangakuthandiyo akhuluma ngobuka wabenzayo kusoze kwancedisa ilizwe.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo olwela ilungelo likaZulu engwenhlanganiso ye ibheju likaZulu.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote ngenkulumo.
Asambeni madoda.
Uluhlu lwabavoti i-voters roll lulakho ukudala ingxabano kumphumela yokhetho oluzayo. Ibandla le-CCC lithi likhulumisane lomphathi ntambo wezemithetho omnumzana Ziyambi Ziyambi ngalolu daba lezinye indaba eziphathelane lokhetho. Siqoxele siphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Prince Dubeko Sibanda obengomunye wequla lebandla leli elihlangane loZiyambi ngolwesithathu. Ngesizwe okunengi kuye umnumzana Sibanda.
Ngiyakholwa gande kuphakathi komphakathi ukuthi khona umnyaka lowo ngumnyaka wokhetho lwama-general election lapho kukhethwa khona ama-council, ama-members of parliament kanye lo president. And njalo kuphakathi komphakathi ukuthi khathesi uhulumende ule bill aselifake parliament elifuna ukuyazama ukuthi liguqule umthetho wozokhetho i-electoral act. Ngenxa yakhonokho ke kuqhakathekile sokuthe kwaba lo mthetho osufakwe eParliament okhuluma ngokuthi ama-election kufuze uthe phathwe njani. Thina sikwazi ukuthi abakhankasayo abakhulu abakhona amabandla amakhulu akhona akankasayo kulumkhankaso ngelethu kanye lelezanu PF. Qhakathekile ukuthi sihlangane sibonisane ukuthi njengama-major players thina singafuna ukuthi lo mdlalo udlalwe njani. So besilandeke ukuthi uZiyambi Ziyambi njengominister osowa introduce i-bill eParliament abekwazi ukuthi lati silo cabango esilawo wokuthi ngabe ukhetho lungaphathwa njani. Yikho akade siyebonisana laye sisiyamnika ukuthi njengebandla elikhulu eliphikisayo kuleli lizwe thina yikho esikukhangelela ukuthi kube khona kuma elections lawa alandelayo in terms of umthetho yilokhu lalokuyana.
Liphethe yini udaba lwe-voters roll esizwa kuthiwa uhulumende uyalalayo electronic version kumbe le etholakala ebulenjini likhulume ngakho yini?
Voters roll gande sikhulume ngayo hathi yodwa sikhulume ngokunenge kodwa engafuna ukutsho ukuthi yaso uhulumende oyala le voters roll oyala le voters roll ye Zimbabwe Electoral Commission kwesinye isikhathi nxa sikubona sikhatshana siyabe sikubona ngenye indlela. So lokho sikhulume ngakho saba lokubonisana lo mnumzana uZiyambi kade buye leqembu lakhe likhokhela kade likhokhelelwa ngu deputy Attorney General uDias oqhisane labo ngakhona oko sabonisane ngakho saphuma lesiphume ngakho impumelelo yakho nambonangani zabonakala phakathi nakwamalanga amalutshwana la
kuyini elikuvumeleneyo emhlanganweni lo
okwakuqala esikuvumeleneyo kulomhlangano ukuthi ama elections esiyakiwo ngama elections okufuza ukuthi ayenziwe ngendlela eyokuthi akusoze kube lomunye oza khonona ukuthi ama election lawa ngitshontshelwe okutsho ukuthi kulezinto ezimbalwa okufuza esizilungisise okufuza ukuthi zibe khona emthethweni eziyayenza ukuthi omunye lomunye abe lokusuthiseka ukuthi ngempela lolukhetho kuyimpumela yezifiso zezizalwane zeZimbabwe yikho esikuvumeleneyo sikhangelele ukuthi isivumelwano sona leso sizabonakala hathi kuphela emthethweni lo nxa usuthe walunga kodwa endleleni ama elections ayaphathwa ngayo elizweni.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda isiphathamandla sebandla le-CCC ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkolo.
Abalandeli bebandla le-CCC balesilogani esithi kangene ujaha besithi umongameli webandla labo umnumzana Nelson Chamisa ngoba engosakhulayo. Kodwa izolo wenelise iminyaka engamachumi amanela nhlanu 45. Elokhu elijahana. Ke sizwe umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda echayela ihlombe umkhokheli wakhe.
Mahlabe Zulu sichayela ubaba uAdvocate President Chamisa we-CCC amhlophe ukuthi sindoda emadodeni seleminyaka 45 years lokho kutshengisa ukuthi sezimisele njalo umthwalo wesizwe seZimbabwe sengawuthwala ngamahlombe wonke siyakwazi amaqhawe ethu afana labo bakodabengwa labo babonkomo abanye bakhona bahamba empini bengamajaha less than 16, 14 years. Ngalokho isizwe seZimbabwe sichayela ihlombe umongameli wabantu. Hatshi ukuthi namhla uChamisa ngwakuChamisa kuphela bathi bamchayela ihlombe njengo president umthungameli umholi wabantu noma engazange gcotshwe ngalokho mahlabe zulu sithi kakhule ezekhokhobe ebele wisdom ingqondo ezivela kwiexperience yokuphila njalo amajaha lezintombi abakhulayo siyabachayela ihlombe ngoba umfo wabo sengumuntu osele ngqondo eziqakathekileyo ezilomkantsho okwenzela ukuthi ama-election lonyaka azabuya bamchayela ihlombe baze bamkhethe ebe ngumongameli weZimbabwe. Ngalawa amancinyane siyabonga uJehova osiphe iqhawe elilokhelisakhula siyakwazi ukuthi kunzima ukubamba umsebenzi lo wobumongameli kodwa siyamdedicator siyamkhulekela simchayela njalo ihlombe sithi nangu umntwana weZimbabwe ongalankethi abachabi ofuna wonke umuntu ephumelele ezuzu kubelo imsebenzi imfundo ezempilo ezenotho konke jikelele lokuhlonipha amalungelo abantu sithi bayethe kaChamisa siyabonga.
Lathi siyabonga mnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo. Ngambe bazabuyela ngobuningi abeZimbabwe abazaphelelwa ngama-permit okuhlala kwele South Africa na. Umeli weZimbabwe kwele South Africa uthi iofisi yakhe izilungiselele ukubuyisela inkulungwane lenkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ekhaya nxa ama-permit azo engesulwa ngonhlangula. Okuningi asikuzweni kuThuso Khumalo eseJohannesburg kwele South Africa.
umelwe Zimbabwe kule South Africa umnumzana David Hamadziripi ukuthi uhulumende weZimbabwe usezilungiselele ukwemukela labo abazakhetha ukubuyela ekhaya uthe sebevule ikhasi ebulenjini beinternet lapho bonke abafuna ukubuyela ekhaya buzafuze babhalise ukuqoqela lokubhalisa uncedo abaludinga uhulumende weZimbabwe kulolu hambo ngemva kwalolu hlelo kuzalandela olokuvulwa kwendawo zokubhalisa ezabelweni zonke zakwele South Africa.
Some zip holders have decided they want to go back to Zimbabwe and they need assistance.
Vanengi abalama permit la asebethe bafuna ukuphindela ekhaya. Yibo labo esithi kubo uhulumende weZimbabwe ufuna ukulisiza wozani.
Giving you the opportunity to be able to take advantage of that assistance and facilitation that we can give.
Umnumzana Hamadziripi uvumile ukuthi ukubuyela ekhaya lokho kuzaphazamisa abantwana besikolo. Uthe uncedo abaluphayo lugoqela ukuphathisa ngamabhaso ohambisa ulabo abalesidingo esedlulisa amalawulo ukudlulisa impahla zabo emngceleni zingathelanga lokunye. Ezinye izalwane zeZimbabwe sezemukele lelinyathelo. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Lizwe Gwebu uthi lolu hlelo luzasiza ukuthi asebexojiwe laba kwele South Africa babuyele ekhaya ngesizotha.
Siyakujabulela kakhulu makula ama programs angaka lokhu zababalazo bezizoba nzima ukuthi zizohamba njani. Okunye kwakhona yikho kwenza ukuthi abantu begcine bengahambi kakhulu okukhulunywa ngabantwana ukuthi kule hlelo ezenziwayo for ukuthi ba-transfer abantwana from the site bakwazi abangena isikolo bengahlekanga. Mina ngibona ngani sijabule kakhulu lokho.
Umnumzana Buthelezwe Nyathi okhokhela iqembu le-Boots elilwela ukuthi abaxotshwayo laba babuyele ngenhlonipho laye uthi basemukela ngezandla zombili isimemezelo sommeli weZimbabwe eSouth Africa.
Ngithanda ukuthi sibonge kakhulu umsebenzi lo oyenziwa yi-government yaseZimbabwe through i-embassy lapha eSouth Africa. Thina siyi-Boots i-Boots emelele ukuthi abantu kufanele bebuyele ekhaya isithunzi sabo sihlangene hayi ukuthi bediphothwa. Siyabonga kakhulu ukuthi embassy iyeza le-government yeZimbabwe izama ukuthi incedisane nathi.
Kodwa-ke sinye sizalwane seZimbabwe umnumzana Jabunyati uthi lobanje elemukela leli nyathelo kuyingozi ukubuyisela izinkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ekhaya kungalungiswanga izinto ezabaxotsha elizweni.
Into le imele ilungise because akuze kusize ukuthi abantu babuyele bayohlala bayabhadla phakathi kodlame lo owenza ukuthi babaleke. If into yomnotho abantu bangazama ukuze baziphilele if into yomnotho but into emele ilungise ingaba yinto yodlame.
Kusenjalo udaba lwalabo abaphikisa ukuxotshwa kwabeZimbabwe laba kwele South Africa luzangena emthethwanindaba ngomabasa. Ingcitshi zithi kungenzeka umthethwanindaba usesule isinqumo sokuxotshwa kwabeZimbabwe laba kumbe udlulisele phambili isikhathi sokuxotshwa kwabo kumbe uvumelane lalesi sinqumo. Melesulo 7 ePretoria kwele South Africa ngingutuso Kumalo.
Siyabonga Thuso. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ajiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternet lezimlife.com lilodaba lokuthi kulabantu abalichumi abathe balimala edolobheni letshegudu ngemva kokudubuka komtshina othwala amabele eziphaleni ze-GMB. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi amakhansila akobulawayo asevumelane ukuthi abamabhasi lemichova kunye labathengisa imibhida lezithelo egodini lapho kwakhiwa khona amavinkili e-mall. Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu.
Studio 7 livuka njalo badala. Hayi thina siyavuka ngilibingelela nje lonke basakazi bethu lisiphathele umsebenzi. Ngisithi inkosi ngayilikhawukela liqhubekele phambili ngomsebenzi elisiphathele wona. Hayi kuyanjabulisa kakhulu lami laloba nje imbono yami ayisakwazi ukubala ngisakwazi ukuyizibala uStudio 7 kodwa hayi kungenani siba nenge esithumelayo. Into nje engithanda ukuyiphawula kancane lokhu siseduze lokhetho kakhulu sikhulumela ebantwini basebinga labo okuthiwa sebejabulela izano. No, kayisikho ulamanga lo wabo ezano okhulumela izano. Abantu bebhinga izano kabayijabulele njalo bengayengeki futhi ngezano. Abantu kabaphume kuzano ngoba ingcolile. Izano into yonke nje eyenzakaleli zweni kungenxa yayo izano. Lalowo beqamba amanga bethi Triple C yiyo eyenza amasanshini. Cha, kayisiyo. Balamanga ama-sanctions angivela kubo omnangagwa ngendlela ongakwazi ukuphatha abantu ukuthi abantu babe lozibuse wabo. Yiyo nje into eqhathekileyo khona eyenzakalayo. Konke khona kukwenza ukuhlukumeza abantu yikho kwenza ama-sanctions. So abantu engibakhuthaza kakhulu ukuthi bantu bakithi asitshiyaneni lezanu siyevota sibheke ilizwe lethu ukuthi limi njani. Siyo sesibheke emuva lelizwe lethu belinjani. Siyathi ilizwe lethu belilizwe elihle kakhulu. Lalobo emuva lebesiphila kanzima izinto bezikho kona but kodwa bekulobubele kakhulu amakhampani esebenza yonke into nje isebenza kahle kodwa kwalamhlanje ibhekane into kwenzakalani uyabola izwe liyabola liyaphambili ngenxa yakhe umnangagwa angibona ukuthi umnangagwa wafunda kahle kumbe wanikwa amaphepha nalo emgwinyada wenze kwathi ufundile engafunda ngendlela ayehluleka kayo ukubusa umnangagwa ehluleka ukubusa akulanto yakhe lengqondo ayimisayo kahle ugcwele ubumenemene lamanga apromise abantu kungenzakali cha umnangagwa kwakulanto ayenzilele kwebezimbabwe laloba kuyahla nti behlala betshela ngedamu lebhinki idamu lelishangani wathi wathi hayi bo ayisiyo zimbabwe lokhanya ingxenye yayo so elizwe lasezimbabwe mnangagwa kwenzanga lutho abantu hambani liyevota lizibonele ukuthi litshintshe abadala laba ingqondo sezigugile ukucabanga sokunzima zamanini ukuthi siyevotanini sitshintshenini abantu bakathixo ukuze izinto zonke zihambe kahle ilizwe lethu liphumelele bendihlala kahle okhuluma ngusibanda kwelobusana ayinyabonga kakhulu hloko zami kakhulu ngikhuthaza ngokuvota kakhulu into eqhathekileyo okumele siyenze
salibonani bantu be-studio 7 salibonani mthwakazi omuhle ngicela ukubuza lapha ebantwini laba abasapota iZANU PF ukuthi kathi njengobana bengabantu besindebeleni kakhulu ngifuna besindebeleni abantu ababo abasebenzi kusebenza besishoneni bayisapota ngaliphi kathi izanu umbuzo wami wokuqala owesibili bonabo laba be-Triple C bayakwazi yini ukuthi kwavunyelwana kuthwangirayo lo mgaba ukuthi akula even umuntu oyedwa wesindebeleni omele abe le-voice into yenzakalayo khathesi niyezwa lapha kustudio kuthiwa amashoni asevet asethatha amaplus le bethathela abantwana bamandebele bathule tu okusalayo kuthiwa bhamberi neZANU PF ini liyangapha ilizwe ngelikamthwakazi leli sithi umthwakazi kake phambili shiyalani amabele ngoba vele asizange simunye sonke asazani asazani selisitshengisile vele ukuthi alisazi alisifuni liyasizonda pho thina sincengane bantu besindebeleni abakuZANU PF alekele ukudingisa umumo obolile kuZANU PF abantu babeni bedubela bagcwele egoli bhema unyawupe bhema insangu kodwa abezanu bayasebenza bamithisa abantu abenu linathi abamithisa nini amashoni lizahamba nini kwelakibo khona lesishoneni silizwe lani likhuluma khona nibebeyixotsha alike lizinika amakhwapha abantu besindebeleni alike licabange liphinde kuleyo indawo ukuthiwa kusemahongola lapha kugcwele amashoni awodwa asebenza amandebele akhona phana kuthiwa afundanga ama-drivers akhona phana kuthiwa abakwazi ukudrive kodwa abalama-lincense ezimbabwe ukuthi yiwuphi umthetho osusebenze emahongola ongasebenzi ezimbabwe cela lizibuze lizinika amakhwapha umthwakazi ukhona umqondisi ukhona uzaqondisa endleleni enhle umthwakazi kaqhele ekugcineni ulikhonka ngiyabonga vukani
hey salibonani basakazi kwestudio 7 siyabonga izindaba elisethulela zona sisizwa njalo ngokukhunywa izano manje esabeleni sasebhinga bethu bona abazokwina ukhetho lalonyaka iminyaka yonke le iMDC noma ingakabi khona noma iTCCC ingakabi khona benzani ukubonisa ukuthi kona ngawina ngoba behluleka kudala ucabangela abantu basebhinga namhlanje kuyini okungcono okungabonakala bekwenza ngoba izibe njeyana njeyana ibhinga njengamanje imbangela yibo abantu beZANU PF abangafuni ukuvuma ukuthi behlulekile iminyaka yonke yona liyana akula lutho olutshintileyo asebelenzile ezigabeni zonke kakhulu ezemathebheleland labantu bona basuswa kwezinye izigaba emashoneni bezoletha emandebeleni bezothola izitendi emandebeleni beyakha besenzani iZANU PF izidingela ukuthi bayivotele ezani PF akulanto yenzayo ngeke yafayela yakhalelana ilizwe okwale ukulidiliza kuphela ilizwe liliyana ngeke yafala noma yinini lo ngezani PF saseyiyo ephetha amandla ezweni lezimbabwe behluleka abantu bezani PF behluleka bayezehluleki abavume ukuthi bayehlulekile nanga kwakulanto angafayenza ngoba uhamba ezinyaweni zikayiso emgabe noma zihamba kwanaphana ezinyaweni ziyana abake baphume kungene amanye amabandla lawo zame sibonte kati uyini okwehlulayo ngoba njengezani PF akulanto yayenzayo esilabo 40 something years ibusa akula lutho olukhona olungcono abahambe.
Yeah, Studio 7 livuka njani litshona njani basakazi bethu abahle? Hayi, siyabezwa laba abakhala ngabechaba abantu baseMpumalanga sebengene bayakha emadlelweni eyinkomo ezindaweni zabantu bengabuzi lokuthi kuhlelwe njani, kumele kuhlalwe njani. Hayi, sizathini abantu, kumele sikujayeleni khonoko ukuthi vele la ukungena khona bechaba akubi right, akulanto elungayo. I-solution nje khona ukuthi abantu abavotele izimeya ze-MRP, abavotele amakhansela awe-MRP. Izimeya ngichaza ukuthi ondunankulu kube ngondunankulu be-MRP ezindaweni zethu. Sivoteleni bona, yibona abantu abazakwazi ukuthi beyenze ukuthi kuhlonipheke izindawo esakhe kizo, kuhlonipheke izigaba zamasebhuku wethu, kuhlonipheke amalayini kumbe into ama-village wamasebhuku wethu nawe izinduna zethu. Yibo abantu abazokwazi ukuthi bekuqhagambiselwe kube bekwazi ukuthi lezo yindawo zidinga ukuhlonitshwa ngayiphi indlela. Abantu thina besintwini sihlaliswa ngayiphi indlela, sihlalisana ngayiphi indlela, izinduna zethu zisihlalisa ngayiphi indlela, la masebhuku ethu azowakwazi ukuthi asirana ngendlela ethini. Asivoteleni MRP, lizobona nje isolution siba khona. Yebo, ingangabi khona kuku-presidential kodwa MPs, councillors, ngena nje uvotele MRP uzobona nje isolution usiba lesay ezindaweni zethu la esihleli khona, sizoba nesay.
Lawo ke webekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Kwezemelika, izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Melika zithi zikhangelele ukuba ukhetho oluzayo luqutshwe ngokuthula njalo lulethe inguquko. Sixoxele sinye isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esigabeni seFlorida, umnumzana Tamurai Gwegwerere.
Ukubuyela ekhaya siyabuyela sibitwiba kanti ngoba hayi vele thina siphume eZimbabwe singafuni ukuphuma, kuyikudinga indawo yokuphephela. Nxa ukuthi sokutshintshile lokho esakubalekelayo wasike eZimbabwe, hayi siyabuyela ngoba lapha emazweni esikhona hayi indawo yokuphanda nxa sokulungile ekhaya siyabuyela siqiniso. Kodwa enye into ekhona ukuthi abanye abanaso isizathu sokuthi babuyele ngoba osekukhona kathe siyukuthi njengoba abantu besemazweni nje kanje kodwa bebelokhu belungisa besakha begcina izinto ekhaya. Ikho-ke okuyakwenzakala ukuthi abantu abaningi njalo sebele citizenship ngisho ngesilungu emazweni lapha abakhona. So-ke nxa sokulungile ekhaya abantu laba abasoze beyekele ukuba izizalwane zamazwe lawo kodwa bayabe sebele dual city, okutsho ukuthi khona umuntu uyabe senelisa ukuthi sebenze elungisa izinto esekhaya yena engapha esemazweni, okutsho ukuthi khona umuntu engabe esengoba esebenza emazweni omabili lapha khona kathesi lasekhaya, umuntu uyabe sezihambela sentana abantwana nabazukulu la kunye bonke akuselahlupho-ke lapha sokuyukuthi khona sokuyisiba indawo umuntu uyahamphenduka.
Njengoba uhulumende elokhu esala ukuthi abantu abahlala emazweni bavote bekhona emazweni lapho abahlala khona, uluthatha njani wena udaba lolu kule diaspora vote?
Indaba ye-diaspora vote indaba ebuhlungu kakhulu ngoba ibamba iZimbabwe yodwa, singakhayela amanye amazwe wonke ase-Afrika. bayavota abantu bengikho emazweni abo. La kanye khona eZimbabwe sivile abantu beMozambique nxa kulama elections eMozambique eSouth Africa kwamanye amazwe wonke bayabuya bayavota embassy eHarare khona. Yikho ke hayi asi ayi imphathi kahle leyo ndaba. Kodwa iqiniso yikuthi khona lo nyaka ma elections akhona lawo. Hayi iqiniso sibili asingeke sisitshela namanga sithi khona hayi sizayilwisa leyo ndaba size siyiphumelele. Ayikho idiaspora vote isavela kudala siyikhalela sicela sibanga umsindo sisenzane konke kodwa hayi iZANU-PF yala yala sibili. Okwalo nyaka hayi asizo siyithole. Kodwa ke lokho akusho ukuthi khona akula into esingayenza kusukela vele kunakudala nakudala besilokhu sincedisa ukuthi ngendlela zonke sizenelisayo thina esingekho ekhaya esingeneli siyukuthi sibe khona kodwa besincedisa ngendlela zonke esizenelisayo ukuthi khona labo abakhona ekhaya banelise ukuvota baregister labo abakhona ekhaya benelise ukuthi benze konke okumayelana nalo ndaba zokhetha ukuze iqembu esilifunayo thina esingemva kwalo lo mungameli esimfunayo thina esimfunayo ukuthi abe pha ababa banqobe kulolu khetho luzayo. Kho ke hayi diaspora vote lo nyaka singatshela namanga iqiniso yokuthi khona hayi ayisoze siyithole kodwa sithemba ukuthi nxa kuyukuthi kuyaba lo tshintsho leyo yiyo imithetho okuzamele itshintshwe ngelanga lokuqala ukuthi khona i-diaspora vote ivulekele.
Hayi siyabonga mnumzana Tamrai Gwegwerere esigqibela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye libele mpela sonto elithukela. Igama ngu Chris Gandhi.